incwadi engiyitholileyo ithi kimi mina I lead the information ye-National Executive Committee to ama-members e-MRP. And then number two, ithi mina ngafaka ama-yipi ku-danger kanye nami. So incwadi engiyitholileyo ithi njalo ithi and then yena ithi kithi kuzoba le-report ezovela ku-Secretary for Security. Echo ukuthi ama-allegations lawa avela ngaphi ukuthi izabe isi-explain afeza.
Manje wena uthini ngakhona lokho okuthiwo, uyavumelana lakho na?
Hayi, mina angivumelani lakho ngoba this is unprocedural. Yabona njenge-political party mina I expected ukuthi nxa ku-ever maybe kule ama-grievances kumbe kule nto engiyenzileyo ikhona i-disciplinary committee ofisi eyarihota ngishiye nenibekanja. So lokho kwenzakeleyo mina angazi ukuthi kwenzakale ngalokhu hlobo ngoba mina bengikhona kule meeting ekuseni nga-attend i-meeting bekumele ngigade ibhasi ka-2 ngagade ibhasi ka-2 ngasuka ku-meeting nga-excuse futhi ngathi hayi machawe ngisake nginjani ngihambe kutho ukuthi ngithe ngihambile ngoba le nto leyo zingekho la ku-agenda kutho ukuthi ngithe ngiphuma mina yikho lapho kuthele khona kukhulunywa ngale nto leyo engizibiza khona lakhona futhi ngibavuzile abanye bami ukuthi kanti kwenzakala kanjani ukuthi mina ngisale ngiphuma ngisale sekuyini itopic ngiye ngibe sengithole incwadi enjengaleyo akekho izilo yedwa owamphindula ngakho leyo.
Manje uzathatha nyathelo bani?
Into engizayenza ngoba ngizamile ukuthi ngikhulume labo kunekoda mbona ngani ngizo-engejayina uchairman babona ukuthi into leyi ma ukuthi ngiyadidinisa ngidisinise ngendlela eyiyo hhayi ukuthi ngibonele ku-social media into ezinjalo kumbe sengisizwa ngabanye abantu ukuthi hawu kati sokunje mina abantu bengiphila nabo ngibabona kodwa ngihleli nabo imithini kodwa bengangitshelenke le nto ngithi ngiphuma nje kusale kusenzakala.
Sizwa abanye besithi okungabe kubangele ukuthi uxotshwe yikuthi uke wabonakala ulabantwana labo okuthiwa bebesehluleka ukuya eHarare ukuyayenza ama-interview awuba ngamanesi, kungakho liqiniso?
Angazi ukuthi ngabe kuliqiniso kumbeni njani ukuthi mina ndibe ngingekho kule meeting abavumelane khona ukuthi mina angidisise kodwa into ekhona ukuthi ikuyabe kuyinzondo phela leyo kuyabe sekumele ukuthi mina kutho ukuthi ngehlise ngenzondo hhayi phela mina ngivona ngiwumkhokheli wasemathebelelendi yonke into eyenzakala emathebelelendi nxa ngiphakathi wayo ngilela indawo yakithi ngilela abantu bakithi ngizibona ngiwumkhokheli kule ndawo kodwa kutho ukuthi kuyabe sekungeyinye i-agenda ndawo sekuphesenali incwadi kunjalo ngoba ayisini yedwa osekandleni oncedisileyo laphana ukhona u-national chairman la wafaka imali encedisa ukuthi abantwana labana behambe baye uma-interview.